Abadala balezaga ezimbili engizazisebenzisa bathi indlela ibuzwa abaphambili baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izaga lezo ngiziqondanisa lo baba umfowethu Khalipani Phukeni. Ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. Uphugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwayafika kuCongress ama MDC amabili, enye iMDCT enye iMDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli weMDCT esithi spokesperson seMDC. Kwaze kwafika isikhathi lapho uMangwelo Kiti ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumela, kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukhansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okuncaka abantu khathesi ukuthi sengu-spokesperson sengezo Jabang. Badobhenenini sechile yini ubaba uPhukeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty, yena uzowa-dissolve iparliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo umuntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science, kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitsha i-penalty engamuthi strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaJabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuku. So semekele isikhathi uma sokuthiwa uJabangu ka-appointe yena seseduze, sebehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe esinye sezihlalo zikasenetha. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele, ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senye indoda, yena efunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma. Ngabe yimi uPhukeni lo lwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto? Kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na? Mahlabe Zulu, ungaba ungavuni lapho ungahlanyelanga khona. Khathesi uyangikhalela ukuthi sorry Magalela, ede ngingazi irikholi yakho. Hayi, ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident. Hayi, kuyasidida Mahlabe Zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa, bathela umlaza, bathela isawudo, bathela idelele. Kambe sizakhala ngobani